VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 15 zibandlela 2019 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, ngicela uveve, enyile uveve kathezi kulomuntu odijulwe kwa-choppies emagrosa, but bekungana violence, hayi. Umuntu lo umuntu odayi wathi dakiwe nje sihlabile khuluma phezulu kumaphosa yani ishange ibutton stick ekhanda, hanje athi iqede umuntu ange ibutton stick kumaphosa ade emathathu.
Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Ubulembu be-intanethi obusetshenziswa nguZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukuthukuthela okukhulu ngokuvalwa kwendlela zokuxhumana ezobulenjini be-intanethi eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu iDoctors for Human Rights ithi izwe lokuphela kufe abantu abahlanu endaweni ezijiyeneyo. Iningi labafileyo babulewe ngamasotsha lamapolisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxe nesakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Arnold Kaindu Banda ophathise omunye odutshulwe elokitshini leluveve.
Ye, ngicela uveve, enyile uveve kathesi kulomuntu odutshulwe kwa-choppies emagrosa, but bekungana violence, hayi. Umuntu lo umuntu odayi wathi dakiwe nje sihlabile khuluma phezulu kumaphosa yani ishange ibutton stick ekhanda, hanje athi iqede umshange ibutton stick kumaphosa ade emathathu. Omunye wasekhipha i-AK-47. Wamshaya ekhanda wawela phansi, uthe wele phansi wamshaya umhlamvu wamdabulisisa wabathi umkhuluma nje aphandle. So ngize ufonela ama-doctors awe-human rights abe amthatha nge-ambulance ekliniki yeluvezi. Ye, ekliniki yeluvezi bekwala assistant ekade ikhona ivini bathe bona abana medication abanani baphunga umthatha bambeka nje kuphela.
Sikhuluma nje sizwa kuthiwa kule mbhobho ekhala.
Kathesi ngikhuluma nje kathesi mbhobho sekukhale more than 5 bullets kosigumile emashops lapha kathesi, hayi sekungasekuchisha ufuthi umuntu omdala akusachiphanga. Uhulumende ngakazama esibili ngamandla onke ukuthi abantu ashe zimbhobho yakhala athi ngikhuluma nje yakhala imbhobho ngikhuluma nje yakhala imbhobho. Uhulumende kazama ukuthi at least azwise izikhalo zabantu umuntu omdala anje angaphungi ukuthi nxa abantu becomplaina abatshaye nenhlamvu ababulali angabulali abantu uhulumende anje. Bozi abantu bakhala nge balama issues zabo abalawo izinto zobe sezikhwezi imthova isagadeki akusathengiki ukudla sesehle yokuhamba kutawunta nesikolo ngoba kathesi umthova ngikhuluma nje kuye town $3 ukuhamba ngisiye town angithi. So these people bazama ukuthi njani bekhulumisa nokhulumeni uhulumende kafunkela phansi akhulumisana nabantu
dani khona ngapha emalokitini sikhuluma nje.
Hayi into mdani emalokitini kunzima kathesi ngitshele abantwana bagcwele umgwaqo wonke vela ukuhambeki umuntu wonke ukukhathele ngokhulumeni sele umkhulumende kamnangagwa ngayo uyasizamela amacebo ngase kunzima kathiye leso sihlanga kunzima sokumzimela kayekele ngoba ngesiyo thini esikhona hayi sekuyi-alita continua sesikuyi-alita continua bcause it's like useprovoka i-situation nxa sekunje yena katshela amapholisa akhe akwanise ukukhontrola abantu nxa ukuthi kukhontroleka ukuthi angadivuli bantu nxa kungana-violence angacreate ukuthi kube ne-violence akhale ngama-opposition i-opposition ayenzanga lutho endawo lamuntu epolitikini engibonami emgwaqweni ngabantu ye-just general people and kungabantu asomuntu omdala umuntu odutshilwe umhlavu kasomuntu omdala umfana nje ohlabele ushini kwabe sihlala khona
sizwa kuthiwa kwezinye izitolo
yakhala imbhubhu zami bhubhu yakhala iyakhala imbhubhu ngikhuluma nje kathi.
Hey. Sizwa
kunzima, kunzima.
Ah, kunzima kakhulu. Sizwa kuthiwa izitolo zikhona ezinye ezigqekezwe abantu bathatha impahla.
Okwenza manje begqekeza izitolo umuntu omdala, amapolice yothi bangahluli provoke abantu, bangaprovoke abantu, abantu beretaliate sebethatha impudla emashops, asho yabona. Ngoba kathi ezikhuluma nje amashops anti kavulanga. Amapolice ahluza abantu anqabe bezibangela umsindo, abantu behluza, amapolice asehluza abantu, into bangahluza abantu amapolice asukahambi. Hanti abantu bese benza abakwenzayo. Kuyathi ngeva kwesikhathi sebethendwa nje eqedwe ukuthi ukugqekeza izitolo. Sebenze manje bechaba abantu bechaba nemgwaqweni.
Umnumzana Arnold Kelvin Banda isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eLoveve. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Direct from Washington, the voice of America, the way. Ubulembu be-internet obusetshenziswa ngoZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Uhulumende uvalise ubulembu lobu ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni besola ukugugudeka komnotho eZimbabwe, ukukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota lokunye okumbalwa. Kubikwa ukuthi uhulumende utshele inkampani yePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ukuthi ivalise ubulembu lobu obedulelwa uZulu ngamakampani agoqela i-Econet Wireless, Net One, leTelecel Zimbabwe. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende ezePortras lezamankampani amathathu la. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende wenze lokhu esenzela ukuvimba ukuthi abantu bengavikelani ngokutshengisela emigoqweni okuqale izolo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU PF utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uvimbe ubulembu lobu esenzela ukuvikela abantu kokunye okwethulwa kuFacebook, Twitter leWhatsApp.
Ngomumo okhona lobu sukhona kungancedisa ekutheni ezinye izinto bese ziphuma lapha ekulenzini lapha okunye kwakhona kuphuma kobo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into. Abantu ngezinye indlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza imisebenzi nalowo njalo owenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi. Ngoba into ekhona kithi eliqiniso ukuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khonokho sikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye, ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunje nje abanye abantu kade belutha ngale kuma-shops kuma-western suburbs bebuthi bengene ezitolo bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto lama-video clip lana kanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilani abantu baza kuyenza phela nangwasalokuzakhona kuyayibenzakala kwezindawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleli imemetheka elizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwakeani
yindlela yokuqeda futhi khonoko
nja nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni lemaphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonokho phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa kithi okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazelezi ezenzakalayo. Uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongowela njengikwezini ngento ezinjengazelezi ezenzakalayo. Kodwa-ke esingakutsho ukuthi yeyi ilungelo labo abantu kuthathele abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumona lo wesikolo onzima lo esiphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale ke ngale kwakho.
Ye kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange akwenze konke lokhu kodwa sokusenziwa nguhulumende kamnangagwa.
Konke bona kwabakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF sixoxe laye esetsholotsho. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi ochazisa ngokuvinjwa kwabo nguhulumente.
Bese kubekwe imigoqo bakwabiwa yakanzima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ichiphile entengweni lapha nxagoxo. Kodwa sinanzelele ukuthi ilanga lithise liphukile bonani i-intanethi yonke nje isivalile singasaba lo WhatsApp ngoba besekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi u-rage umbunzwe nganzwenge nganzwe nge umduli wabafakile esithi digital esura lo ngeke emthethweni akukho emthethweni akona mthetho okuvumayo lokho kodwa iportals njengoba zibe bakhulu abakhange kwamanetrix yibo abanganika idirective ngoba iconnect la ngayo yakukhethethweni kodwa mina into esimangalisi although wasohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokulolele lo muntu o-apply high court because isilignal kube ngabe besebenze i-portrait yaba yi-first respondent tel one net one i-connect tel all the providers ukwenza ukuthi betsho ukuthi sure cause ukuthi why benikebeze i-intanethi andesinxa ukuthi i-presidential pass bekhona mbetha i-emergency pass xa ekuvumela lokho wesungenye indaba leyo
ye kodwa ye kuvinjwa njani khonokho kuvinjwa njani ukuthi imigoqo le ifakwa njani wena ngokwazi kwakho
imigoqo le ba ngathi ndiyabona lesiyobe indlela ejala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka ingathi nganisa ngokuthi nxa usuka e-Hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Canroad so bafaka amadwala ukuthi wena uyine imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sa bagqiba ukuthi bavale isiphala so wena ungabuya usozikwanisa ukudliwa so somele wena ube leyindlela uthiya i-double up ubhoda ngapha kwe-internet i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni mbe udilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into eyikho emthethweni nasoqala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ungizwenga nxa ngabalekubeka ngamagama esindebele
singathi uyabe usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
kuthiwa i-VPN software laba bona ama-Android phone ama-Samsung ama-Huawei namafoni nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uyethi search udinge okuthiwa i-Turbo VPN TURBO VPN kuvoma ubhala VPN uzabona nje uyamaningi vele usu-downloada uyi-install okay ulandela khonapho le insiza kwenza uyenekise ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besifike-ke kuba kwathi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxayabukhonektha kungani usemdlandi kungani use-state 2 minutes ungani ezimbabwe ngapho ngaphi so kuba nzima ukuthi bebe-block kodwa nxa i-intanethi iqithiwe totally benye umuntu intambo akungeke udownload lento kutho ukuthi laba abantu abasenesa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky ngendlela yena leyo abantu ababela ngayo ukuthi akuyintokho i-DSTV ibhekele ezulwini so ifoni le iyadula kodwa zezijibhajibhile kathesi ukhonektha directly ezule emoyeni le ifike i-chise bhakabha kiphenduke ikhonektha emhlabeni
umnumzana Robert Ndlovu yincwedi kwezobulembu be-internet esixokelayo ekobulawayo imibiko esanda kuyamukela iveza ukuba kulabantu abathathu ababikwa sebedutshulwe ngamasotsha oyedwa emzini we-Kaldrupak ababili emzini owenkulumane kobulawayo sixoxe lentatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu okobulawayo osichazisele ngokwenzakala khona manje
namhlanje uhulumende weZimbabwe uvuke esecitshe i-intanethi o-Facebook i-WhatsApp akungeni kuvaliwe totally kuze kube khathesi siyenelisa kuphela ukukhuluma ngocingo ifoni ama-cellphone ayasebenza lama-landline uhulumende ebetshilo ukuthi abantu bengaqhubeka besenza umvukela lowo bazavala amagagasi ebulenjini okuyinto abayenze namhlanje ebuseni kungabe usebenzisa i-Net One, i-Telecel kumbe i-Econet konke kuvaliwe akusela bulembu abantu abasayenelisi ukuthi bekhulume ebulenjini
i-shutdown leyi-ke abantu lokhu bengayi emsebenzini lokhu bengenelisi ukungena edolobheni
down ingene kulanga layo lesibili namhlanje kusukela izolo vele abantu bebesebeqalile ukuthatha impahla emavinkilini bengaphiwanga imvumo ngabanini bamavinkili okutshengisa ukuthi bathatha impahla emavinkilini kungekho emthethweni elokishini lemgani wonke nje amalokishi akobulawayo abantu bazisiza lapha bathe bafuna khona ukuthi bangene bathumbe konke ababe bekufuna bayathatha okunye okuzisusizi lapha kobulawayo umnikazi weHamara eInala obenevinkili lezithelo lezilimo levinkili lokuthengisa ukudla impahla ezishiyeneyo othukela labo cooking oil lakho konke nje kusukela ebuseni abantu bayazithathela bathi amapholisa yiwabaphi imvumo kodwa ayisikuthi amapholisa yiwabaphi imvumo bakhulele amapholisa abantu bayazithathela bake bazama ukuthi abantu laba babamise ngokubajikela intuthu ehitshayo kodwa intuthu leyi isiphelile abantu lokhu beqhubeka bezinika impahla zikamnikazi kaHamara evinkilini bekuvaliwe abantu lokhu bezinika bezithathela bengaqeda ukuthumba konke abakuthathayo bagcina sebedubulisa isefa semali bethatha imali kutshengisela kuqhubekela phambili lokutshiswa kwamavili ezimota lakho kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo akula vinkili elivuliweyo edolobheni ngisho langaphi le malokitshini akula vinkili eselithe lavulwa abantu bayesaba izimota lazo ezithwala abantu akula ngisho neyodwa ehambayo ethwala abantu
ungathi uyazingenela ngemota yakho edorobheni kwenzakalani
nxa ungamelana labona laba abatshengiselayo imota yakho bayiwisela phansi kumbe beyithise ngakho abantu babone kungcono ukuba imota zabo bazithiye emakhaya abo isimo esikhona eZimbabwe siyethusa sinje imphimbo yethu ibuhlungu ngokuhotsha i-tear gas amapholisa adika i-tear gas inceku ngaphi lapho ewele khona iphephuke ihambe lo moya izifuba zethu zikhuluma nje zibuhlungu
labo ke amasosha okuthiwa bahamba door to door betshaya abantu kuyenzakala lapho ukhona khona eduzane lalapho khona
ethabalala amapholisa lamasosha ebengafiki ahlukumeza abantu abantu nje basazihambela ngikhuluma ngisenze nje ngikhangela abantu abadlulayo phambi kwalapho endihlala khona besiyathatha abakuthathayo e-inala besiyagcina ezindlini zabo bathi bayathatha lezi zinto ngoba amavinkili avaliwe abakhona ukuthi bethenge ngaphi sebezivulele amavinkili abantu bezinikela ukudla bezidlela but ngapha amasosha akafiki enguzileyo ukuthi ahambele e-Calgary Park lapho akade behamba betshela abantu ukuthi akube lokuthula abadlalele emakhaya abo bengaxokozeli
u-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ekobulawayo kusanjalo nje uChris Gande we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC uNumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba sebhinga edala lephalamende obekobulawayo ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala kulelo dolobho namhlanje
sonke noma kade sifuna ukuthi sihambe siphume phandle kweBulawayo sisiya endaweni ezijijiyeneyo ngasanelisi ukuhamba ngoba uBulawayo uvaliwe uBulawayo uvalekile idolobho lakobulawayo kakulabantu abakhona abahambahambayo amabhizimusi wonke avaliwe ngitsho nalawo mabhizimusi okuthiwa khona ngasapota u-Emerson Mnangagwa awazwakala ke sithi yena hayi u-Emerson Mnangagwa this time seems to be honest and sincere labo bavalile amabhizimusi abo akula muntu ohambayo awutholi noma ifuel emagarajini lapho ekhona khona ngoba amagaraji wonke avaliwe amalokishi wonke avaliwe akula bhizimusi e-operatayo so okutsho ukuthi abantu bezimbabwe bamanyene bavumelana njalo ngothi ngihle ngitsho Chris ukuthi khona ibhinga ivaliwe completely shut down ibhinga ngitsho nezitolo zawomanjolo ema-God Point laphana okwazi khona abantu bonke balalelile lokho kukhulunywe ubukhokheli ukuthi kakuvalwe kuvaliwe ngoba abantu bezimbabwe this time bamanyene ukuthi hhayi mbona ngani sesikhathele sesidiniwe ngalokho okwenzakalayo
sizwa kuthiwa emalokishini akuhambeki kunzima kuyadutshulwana sikhulume lomunye okuthiwa udutshuliwe eluveve kuhamba njani
into eyenzakalayo ukuthi izolo abantu bavalile imigwaqo kwathiwa khona akula muntu ohambayo akula zimoto ezihambayo bawisa amagetsi kwezinye indawo ngiyatsho nje le state house sakobulawayo sinene singela amagetsi lakathesi kathi la magetsi ngoba izisebenzi zezisa lazo kazikwanisa ukuthi zihambe ziye emsebenzini izitolo nxa zithe zavalwa ke abantu bengazilungiselelanga bebengelakudla ezindlini. So nxa izitolo zivaliwe kodwa abantu bevele belambile kanti le mali yakhona bengelayo, abanye bacina besithi hayi kungangcono sizincede kulezi zitolo, ikakhulu lezo ezaziwa ukuthi ngezabantu abezanu PF kumbe inkokheli zezanu PF. Izitolo ezinjalo eziningi zakhona hayi sigqekeziwe sibili abantu bazinceda bathatha abakuthathayo. Amapholisa ebefakiwe emalokitshini kutsho ukuthi kwezinye indawo kungabe kuyibo abahambe bayaqala abantu. Bathi beqala abantu-ke kwakhanya ngani abantu labo basebe-responde ukuthi nxa lisilanda ezindlini zethu pho lifuna ukuthi thina siphile njani. So abantu labo basebe-retaliate, awuhambeki kunzima emalokitshini Chris.
Manje ngokuzwa kwakho i-stay away yona le iyaphela nini?
I-stay away le ngokubizwa kwayo bekuthiwe khona iyaphela kusasa. Kodwa into enginazelelayo ngaphakathina kwamazimbabweni ukuthi amazimbabweni asethole ithuba lokuthi hayi lokhu kakuhle kuphele, kuphele kokuphela. So-ke amboni-ke ukuthi khona ngaphandle kokubana kuzwakale ukuthi khona uhulumende sevumile ukuthi ehlangane lobukhokheli balaba balezo hlanganiso eziteka kube na le stay away list. Mhlawumbe stay away list singahle siqhubekele phambili ngoba abantu sebekwigazi kathesi sebesithi hayi ungani inyamazana liyana sesiyayibamba. Ngoba into esikhona ukuthi izanu PF imota zayo zonke sebezikhiphe amalebhulu lawana awathi izanu PF ngoba besesaba ukuthi khona lapho eziyahlanganwa khona labantu lezo mota ziyakutsha. Okutshengisa ke ukuthi lo hulumende sevuma yena ngokwakhe ukuthi yena kalabantu, abantu kabavotelanga yena. Ungabona secitsha izimota zakhe esesaba ukuthi abantu bayazishisa.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MTC, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Wothi sikhangele ezivela emazweni amafutshane. Uhulumende weMelika usexwayise izizalwane zakhe ezisezimbabwe ukuthi zingahambahambi emadolobheni alandelayo lakwamanye amalokithi awo eHarare, Chitungwiza, Dharma Falls, Epworth, Hatfield, Zibaraseka, Kadoma lakwaBulawayo. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale elizweni ngesikhathi kulodlakela njalo lenkundla zokuxoxisana ezisebenzisa ubulembu sezivaliwe. Izizalwane zeMelika zixwayiswa ukuthi zingatshengiseli, ziqaphele, zilalele indaba emsakazweni njalo ziye esigodlweni salelo lizwe eHarare nxa zidinga uncedo kumbe zitshaye ucingo. Edolobheni leHarare abantu baqhubekela phambili bezivalele ezindlini okuthi abanye abangathenganga ukudla sebehlaselwa yindlala ngoba kungangeneki emavenkilini ngenxa yodlakela. Intatheli yezindaba yeStudio 7 eHarare uGibson Pepe ulandisa abakubonayo khonapho.
Okwenzakaleyo njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokutshengisela abantu emadolobheni akoBulawayo laseHarare betshengisela ngomumo welizwe ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu. Sinanzelela ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebebe lokugijimisana nabazomthetho abawalisela-ke amapholisa namasosha akade besithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo ikakhulu abakade besemadolobheni kade betshengisela. Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kodwa kutshengisela ukuthi hayi kukhona okuyinto okwenzakalayo okuyinto okuphambanisekayo. Kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma-WhatsApp betshelana ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-inthanethi abayithi i-VPN ngesilungu. Kodwa-ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzisa obunye ubulembu enye indlela yobulembu e-VPN nezinye indlela wasutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa kodwa kungenambiko vela kulabo-ke ababona ngezobulembu abo-econet nabakhulukhulu bakhona abe-portrans abo-netfund abo-teleso ubona sokungasabambi-ke lobo bulembu
ungathi-ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla
ngathi mina njenganamuhla ukutshengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engingasiya kizo kahlezi kwabanye ngisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Warren Park kakula loba yitho sokuthi isitulo esivulwe ngathi kuphumelele kakhulu abantwana labakade besezikolo abantwana bethembisa ukuthi bebuyele emakhaya kodwa-ke esikubonile namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphuma nje ezindlini abantu kathesi njentambama abantu abaye akade bebonakala bemile bebuthene bebechaywa ngamapholisa lamasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo
lina-ke njengentathela izindaba like la bathinta na ecingweni abe-portras abe-net one abe-econet labe-telecel ukuthi liza ukuthi imbangela yokuvaleka kokukhulumisana lokhu ingaba yini
thina njengentathela izindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-portrans abe-econic abe-net one kodwa-ke kade sizakale ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngayo lapha udaba olungani lulezombusazwe kakhulu abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala abala abasiphanga thina iy'ngazelo ecacayo kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona bavume ukutshela abe-econic bathi bona bavume ukwaziswa ngabantu be-portrans ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane
uGibson Mbebhe intathela izindaba ye-Studio 7 sixoxelaye eseHarare
yebo 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 msakazi omuhle mina ngingumike hobe umsakazi we-Studio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakale eZimbabwe khona manje okuphathelane lobudlwangudlwangu abantu betshengisele emgwaqweni izolo njalo lokuvaliwa osekwenziwe ubulembu obe-inthanethi nguhulumende uhulumende uvalisele yena ubulembu be-inthanethi nxa ufisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 lingasixhuma njalo ekhasini lesu yebulenjini bokuxhumana lokuzilibazisa obe-facebook u-VOA Ndebele asihlanganeni ngo-8 PM
incwadi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoyce Ngwenya uthi okwenzakala elizweni khona manje kuzakwenza ukuthi ilizwe lilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo
ya asicabange phela ukuthi abantu nje abazi ngezomnotho ngezemali babevele bethe khona idola elilodwa kalisoze lihambelane bhaxa ibond note yodwa kungaba njalo ukuthi idola elilodwa lingathengwa ngama-bond note amathathu yikho kwakusenza ukuthi bona nxa bethenge ipetro le-diesel bayithenge nge-60 cents kodwa bayithengise sishiphile ngoba babezama ukuthi babambanise imali zonke zombili kodwa sebabona bona ukuthi akwenzi ukuthi nxa abantu bama-service station bethengisa ipetro nge-135 bakwanisa ukuyathenga ukukhipha imali yangaphandle ukuthi bathenge ipetro yakhona so yikho bona basebecabanga ukuthi hathi asifake esingathi ngesikhiwa i-true market value ye-bond e-1:3 so nxa ukhangele i-economics kanye i-monetary economics yivalu kanye nale epetro ngoba idola yi-14 rand e-south africa ipetro e-south africa yi-14 rand so kuyahambelana yingqondo yakho yaba abayisebenzisayo khonapho
ye siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma nje amadolobho avaliwe nxa sesikhangela ukuthi kuyini okuzawonakala kwezomnotho lapha kuyini kakhulu siyazi ukuthi ngelanga elilodwa kulama-million alahlekayo kodwa ungasitshela nje wena ukuthi umonakalo wakhona uwubona njani
umonakalo wakhona vele awusoze ukwanisa ukuthi uwuvale ngoba ilosi yakhona singathi khona vele anje ukuthi sibacitshe i-internet i-communication yonke ama-quotation ama-delivery okwade kufanele kwenzakale asuke kwenzakale laba abathengisa izimpahla.
Umnumzana Joyce Ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecubeni loChris Gande we-Studio 7. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo uNkipsi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.